isendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthaka zomohle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 31 kuzibandlela 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu abazibahuyiza therapy
kungathi kulobulema obuthize phakathi kambe bakithi isisekelo sombuso siyavumeza ukuthi sizakanise izimbawu nxa sifuna ukwenza into enceda umphakathi uyavunyelwa kulomthetho ufanele umvumele.
Amapolisa avimbe umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukusungula uhlelo lwakhe lokukhuthaza ukuhlanzeka elizweni emkhosini wobumele wenzelwe eChitungwiza. Abantu abalikhulu lamachumi amabili eZimbabwe sebefakwe kusimo sokuhlolisiswa igciwane le-coronavirus ngoba beke bethekelekelela emazweni alomkhuhlane lo agoqela eleChina. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu leCholocho Great Sounds liphethe idlaladela lo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi usekusimo sokulimuka ingozi engaqhamuka kulandela ukubulawa kwabantu abedlula amakhulu amabili ngomkhuhlane we-coronavirus. Omela inhlanganiso yebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization eZimbabwe uDokotela Alex Gasarira uthi eZimbabwe abantu abalikhulu lamachumi amabili bafakwe kusimo sokuhlolisiswa ngoba beke bafika kwele China lapho okuqhamuke khona lomkhuhlane kunsukwana esanda kwedlula la kwamanye amazwe lapho osufinyelele khona. Ukasarira uthi abantu laba akabalampawu zalumkhuhlane wona othelelwana kalula ngesikhwehlela iziginqo kumbe umphefumulo. Uthi bazahlolisiswa okwamaviki amabili alandelayo. Inhlanganiso ye-World Health Organization yethule isinqumo izolo ntambama esokuthi igciwane le-coronavirus liludubo okumele luqatshelwe ngamazwe wonke omhlaba ngesiphangiphangi i-Global Health Emergency. Umuntu ohlaselwe yileli gciwane ubonakala ngokuvimbana ukukhwehlela lokugcwalelana. Lo mkhuhlane ubikwa uqhamuke edolobheni le-Wuhan kwele China ubangelwa ikudla izinanakazana ezifana labo malulwane. UChris Kande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leShanghai kwele China uNkosazana noMalanga Ndebele ukuze sizwe ukuthi kunjani khona le.
Ngathi Shanghai uburayithi because I can go out. Ngiyakwanisa ukuphuma ngiye supermarket, ngiyakwanisa ukuphuma ngithathe walk. Lapha sivalelwa ngamabhasi ayahamba, izimoto ziyahamba, abantu bazivakatshela. Kodwana akula abantu abaningi khathi siphandle. Ngibone ngani abantu abaningi babone kungcono ukuthi angcono bazihlalele endlini until kuze itholakale ivaccine.
Manje nxa abantu behamba emgwaqweni lapho bayavunyela ukuhamba belixuku kumbe lingahamba nje abalami msebenzi?
Ah, vele basitelile ukuthi singahambisi lixuku ngenxa yokuthi ingamemetheka ngokuphangisa. So abantu abaningi vele bazihambela nga-2-2, nga-3-3 kumbe wedwa nje. Kodwa nesikhathi zonke abantu abaningi babevalile umlomo lamakhala.
Sike sezwa kuthiwa umkhuhlane wona lo ungabuqhamuke ngenxa yokudla okunye okudliwa ngabakhona ngapho. Likuzwile yini khona?
Yes, ukuzwile. Lapha okuthiwa kusukele khona indawo yangkhona kuthengiswa inyamazana eziphilayo and ukhanya ngane ezinye zezinyamazana zona lezo zinyamazana eziphuma egangeni ezingahlolwanga ezikuye lo mkhuhlane. Asazi ukuthi liqinisene nganani lona lelo kodwa nayikho besikuzwela.
Kanti ziyaba ziphila, zidliwa ziphila yini?
Bazithengisa ziphile emakethe lapho kuthengiswa khona inkukhu lani lani. Bahlanganisa konke lezi nyamazana abazikhiphe egangeni njengamagundwane, lamabhedi, lezinye nje izinyamazana esingazidliyo thina kodwa ezithandwa yiyo.
Manje abazibhananga yini ukuthi zingathengiswa ezitolo?
Azithengiswa ezitolo, zithengiswa emakethe ngoba ngibona ingani emamakethe kulula ukuthi bazivise nxa ukuthi indawo yakhona is not as controlled njengama-supermarket. So kunjengokuthi emkambo, indawo yakhona njengomkambo.
Ye, manje lina so lapho likhona selike lezwa yini umuntu obela umkhuhlane?
Lapha mina ngihlala khona hayi kodwa nemaduzaneni ye.
Unkosazana Nomalanga Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leShanghai kwele China obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le eChina. Amapolisa namuhla avimbe umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ukusungula uhlelo lwakhe lokukhuthaza ukuhlanzeka elizweni emkhosini wabumele wenzelwe eChitungwiza. Amapolisa atshele uChamisa ukuthi nxa efuna ukuqhuba umkhankaso onje kumele abambane lomongameli Emmerson Mnangagwa kumkhankaso ovele ukhona. Kubika uMavis Gama.
Amapolisa ahle avukela endaweni obekumele lomkhosi wenzelwe khona eChitungwiza. Afika ngehola lesikhombisa ekuseni, wona umkhosi kumele uqalise ngehola lesichiyagalolunye. Umnumzana Collins Ncube isakhamuzi seUnity L khona eChitungwiza uthi kuyadanisa okwenzakale lamhla.
Angikholi ukuthi kulo constitution yakuvukela khona lokhu ngoba masikhangela umuntu mayele event yakhe yokuklina angiboni ukuthi kungaba luhlupho ukuthi ungathiwa join others first week of the month ngenxa yokuthi yadeclarewa ngohulumente. Akuzwisiseki, kuyamangalisa njalo kutho ukuthi akula nhlelo ezingenziwe ngababandla aphikisayo ezingavunyelwa amapholisa. Kungani amapholisa avumela okwenziwa ngohulumende lezana uPF kuphela?
Ingcwethi kwezokuhlalisana kuhle labanye umnumzana Rejoice Ngwenya ulisole kakhulu inyathelo elithethwe ngamapholisa.
Mina ngibona ngathi amapholisa eZimbabwe izetherapy kungathi kulobulema obuthize phakathi. Kambe bakithi isisekelo sombuso siyavumeza ukuthi isizalwane seZimbabwe nxa sifuna ukwenza into enceda umphakathi kuyavunyelwa, umthetho ufanele umvumele. Kanti pho-ke nxa abantu befuna nje ukuzidobhela amaphepha kungathi kufuna ukuthi banikwe imvumo kumbe bathi bathiwe khona bayisebenza leqembu likamnangagwa.
Umnumzana Mlindelo amancitshana ingcwethi kwezombusazwe uthi umuntu akabanjwa ngamandla ukuthi amanyane labanye kulokho ayabe efuna ukwenza.
Umuntu uyazikhethela isikhathi afuna ukuncedisa ngaso. Akukhathalekile ukuthi nini, nxa efuna ilanga elithile, hawu uyazihambela laye ayekwenza akufunayo, ancedise ngesikhathi afuna ngaso ukuncedisa ngaso. Lokhu abakwenzayo sokuvela sobala ukuthi amapholisa athatha uhlangothi ekusebenziseni umthetho. Umthetho wangkhona uqamele icele linye osokusobala konke umuntu ukuthi ilizwe leli umthetho awusetshenziswa, umthetho awusebenzi.
Umsekeli wesikhulumeli seMDC umnumzana Luke Tamborinyoka usole kakhulu okwenziwe ngamapholisa esithi uveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyesaba uZulu ukuthi angahle athole ithuba lokuveza ukwehluleka kwakhe ukubusa leli lizwe. Incwadi yamapholisa yokwalisa umkhosi wanamhlanje ilotshwe ngumqondisi wamapholisa eChitungwiza uChief Superintendent S. Mujiwa Yona etshengiswe abomsakazo weStudio 7 enesitampa esibonisa ukuba ibhalwe ngolwesine mhla ka 30 Zibandlela. Ikhuthaza umkhokheli weMDC uChamisa ukuthi amanyane nomnankagwa lapho eqhuba olwakhe uhlelo olufana lalolu olwenziwa ngolwesihlanu lwakuqala lwenyanga zonke. USuperintendent Mujiwa ulobe incwadi esithi ubephendula eyalotshwa ngabebandla leMDC mhla ka 23 Zibandlela yokwazisa amapolisa ngalesi sehlakalo abahle basivimba izolo. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi size safika isikhathini sokuya emoyeni silokhu sizama ucingo lwakhe lukamakhale khukhwini kodwa engasabeli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ingcwethi ezibona ngezokulima lokufuya kanye lokuguquka komkhathi zithi kuningi okungenziwa ngabalimi ngesikhathi sokuswelakala kwezulu okugoqela ukuhlanyela amabele avuthwa amasinyane lokudingela izifuyo ukudla. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Abantu abaningi abahlala ezabelweni zeMathebeleland balahlekelwa zinkomo eziningi kakhulu njalo behluleka ukuvuna umumbu lokunye eminyakeni embalwa edluleyo ngenxa yokoma okubaselwa isikhudumezi somkhathi okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-climate change. Ukoma lokhu kwenza ukuthi izilimo zingavuthwa ngemfanelo kube nendlala embi lokuswelakala kotshani emadlelweni. Ingcwethi kwezokulima eze International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics eyaziwa ngokuthi iCRISAT eMatopo Research Station zithi kumele abalimi basebenzise indlela ezibalulekileyo ezokulima ukuze baziphandele ukudla njalo bagcine kahle izifuyo loba izulu lingani ngemfanelo. Obona ngezokuguquka komkhathi e-ICRISAT uMnumzana Martin Moyo uthi kumele kulinywe okuhambelana lokoma.
Siyazama ukukhuthaza ukuthi abalimi bazuze umncedo from ama-seasonal forecast nama-weather forecast uze balungiselele ukuthi bangalima ngaluphi uhlobo. Nxa besazi ukuthi izulu alisoze lenele, then bazama labo ukuthi bancediswe ukuthi yiziphi izilimo abangazilima nxa izulu lingenele.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Davison Masendeke obona ngezokulima kuhlangothi lukahulumende olwe-Agricultural Technical and Extension Services.
Sikhuthaza kakhulu abalimi ukuthi abakhangele izilimo eziphangisayo ukuvuthwa njengenyawuthi emfitshani, amabele lana aphangisayo, hatshi lawana made esijwayele ukuwahlanyela emakhaya lawana, kodwa-ke amatsha lawa ngathi imihlobo le ephangisayo ethatha inyanga ezimbili usiya kwinyanga ezintathu.
Umnumzana Alois Sifelani Hlatshwayo, ingcwethi kwezokulondolozwa kwamadlelo eMatopo Research Station uthi kuqakathekile ukuthi kulinywe ukudla kwezifuyo. UHlatshwayo uthi kulokudla okuchiyeneyo okungalinyelwa izifuyo.
Sile mhlobo yotshani. Utshani obunye obujayelekileyo obujayele ukulinywa ngabantu ngukhona okuthiwa yi-banner grass. Ibana grass le ungalima utshani bona lobu uthelezela kumbe ungalima ngezulu elikamlimo. Siyaxhumeka amahlumela khumbe sisebenzise amalunga phose amalunga amathathu esiyabe siwaxuma yiwo esingawaxhumeka njalo. Uthani lo ma uma ulima ngeZulu uyayenelisa ukusthola isivuno esingaba phakathi kwe-4 kusiya ku-7 tons ku-hectare elilodwa.
Kunabanye abalimi abathi kuyanceda kakhulu ukulima ukudla kwezifuyo. Umnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima enyakatho yemandebeleni uthi inhlanyelo yokudla kwenkomo itholakala eMatopo Research Station lezitolo ezithengisa ezokulima.
Ukulima kwethu-ke akukhangele ukuthi nxa sisemangweni wemadebeleleni silimo izilimo ezivuthwa masinyane ezimelana lokoma, kanti-ke njalo ezingasipha impila kahle nxa sikhangela ukudla okuvela kubonyawo ukuthi la mabele. Kudingeka njalo lokuthi silime indumba njengomaguta, lezi ezivuthwa masinyane ukwenzela ukuthi la mazambane labondlubu, ukwenzela ukuthi sithole ukudla okwakha umzimba.
Ingcwethi kwezokulima kanye labafuya imbuzi bathi izifuyo lezi zilakho ukumelana lendlala ngoba zidla lapha nalaphaya okwenza ukuthi zingakhuci amadlelo. Iziphathamandla zeMatopo Research Station zithi abalimi bakhululekile ukuyadinga usizo lwezifuyo endaweni le. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Livetalk lamhlanje sikhangela udaba lwegciwane le-coronavirus eliqhamuke kwele-China eselibulele abantu abedlula amakhulu amabili njalo lafika emazweni edlula amajumi amabili. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uzulu wakwelebhilitane wamukele ngemibono etshiyeneyo ukuphuma kwalelo lizwe ngokusemthethweni kumanyano we-European Union lamuhla. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uhlangane lomongameli wakwele-Ukraine umnumzana Zelensky ethembisa usekelo lwelizwe lakhe. Lanxa umongameli Donald Trump yephakathi kokuthonisiswa phansi kohlelo lwe-impeachment. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba emisa Zimbabwe ithi uhulumende weZimbabwe lokhe engazimiselanga ukuguqula imithetho encindezela intatheli. Lokhu kuphume kugwalo olwethulwe yilinhlanganiso oluphathelane lokulondolozwa kwamalungelo entatheli zindaba nyakenye. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ugwalo lwabemisa Zimbabwe luveza ukuba umnyaka ka-2019 waba lezehlakalo eziningi zokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba okugoqela ukushaywa kabuhlungu ngamapholisa ziqhuba umsebenzi wazo. Abemisa bathi kule ntatheli zindaba ezifika 12 ezashaywa kabuhlungu kuthi eziyisikhombisa zahlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo. Ingcwethi ecubungula ezomthetho eligqwetha umnumzana Kudawobe uthi bakhathazekile ngokungahlonitshwa kwamalungelo entatheli ngoba kwenza besabi ukubhala indaba ezisola uhulumende.
Phuza kukahulumende ekuguquleni imithetho eZimbabwe kutsho ukuthi abathathela izindaba lokhe besengozini yokubotshwa uma bengabhala indaba ezibonakala zingani zihola zisola uhulumende kumbe izindaba ezingani ziphikisana lalokho uhulumende akukhulumayo.
Lokhu kusekelwe ngumgcinisalo wenye njalo inhlanganiso yabezindaba e-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, umnumzana Lofty Dube.
Bebesiphe ibhili Zimbabwe Media Commission, the Freedom of Information, ebebesithi bazahambisa ePhalamende. Kodwa esikubonayo ngalawa mabhili ukuthi ngendlela uhulumende ahambe ngayo esinika la mabhili atshengisa ukuthi akusoke kube le nguquko enkulu ezayenzakala kule imithetho ebesilayo ekudeni.
ULeopold Mnende wenhlanganiso yentatheli ezisakhulayo eYoung Journalists Association Nyoja uthi bayavumelana lophenyo lwemisa.
Njengentatheli izindaba sesike sazama sibili ukukhuluma lohulumente ukuthi ephangise eyenze lawa ama-reforms, kodwa esesikubonayo ukuthi sokusiba wese. Sesibona ama-journalist echaywa, sesibona ama-journalist ebotshwa.
Kodwa omela ibandla le-ZANU-PF kuhlangothi lwabatsha kobulawayo uMnumzana Munashe Mduta uthi uhulumende uzimisele ukuguqula isimo sokwethulwa kwembiko ngokukhululekileyo.
Ama-reforms ayenzakalayo kathesi ayatshengisa kakhulu ukuthi uhulumende weZANU-PF is very committed kuma-reforms ayemidia and committed to ma-reforms nje ayelizwe jikelele. Siyabonile ama-amendments ayenziweyo ku-IPA, sibonile ama-amendments ayenziweyo kumanye ama-laws akhona ahambelana le ndaba zemidia. Kutshengisa kakhulu ukuthi the commitment is there. And ukuthi abantu bethi there is no commitment kuyize ngenxa yokuthi if you look at it ever since 2017 up to today, so kulezinto ezijintshile eziningi ezitshengisa ukuthi amathuba sevulekile, i-freedom of expression is being guaranteed. Obviously, yes, abantu bangakhuluma okuningi bafuna ukuthi into zakhona zenzakale fast, but this is a process, it's not an event. It may not be happening ngendlela kumbe ngesikhathi asifuna ngabanye abantu, kodwa kuyayenzakala and we are very happy ukuthi the government is very committed.
Loba nje uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa uZulu ukuba uzawahlonipha amalungelo abantu. Indlela aphatha ngayo intatheli kayikutshengisi lokhu ngoba kusukela ngomnyaka ka-2018 usiya kumnyaka odlileyo ziqongile izihlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba. Imithetho evimba ukusebenza kwentatheli efana le-Access to Information Act, IPA, uhulumende uthi iyaguqulwa, kodwa incwadi zithi emisha efana le-Zimbabwe Media Commission Bill le-Freedom of Information Bill iyazifananela le midala. Imizamo yokukhulumisana lo mphathi ntambo ozokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa lomsekeli wakhe uMnumzana Andrew Mthodi yehlule njengoba bebengadobhi umakhala ekhukhwini babo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Uphele zingutshikilo bhanqa umdlalo wecricket owesibili ohlobo lwetest odlalwe phakathi kweqembu leZimbabwe leSri Lanka. Kubika uJoseph Njanji.
Umdlalo wesibili ohlobo lwetest obudlalwa phakathi kweqembu elimela ilizwe leZimbabwe leqembu laseSri Lanka umiswe ngesikhathi sokusobala ukuba iqembu lasekhaya lingeke liwathole ama-wickets ayisikhombisa ebeliwadinga ukuze linqobe, ikanti ngakwelinye icele iqembu leSri Lanka lalo belingeke liwathole ama-runs alikhulu lamashumi amahlanu lesikhombisa ebeliwadinga ukuze linqobe kuma-overs abesele ukuthi adlalwe. Ngalokhu-ke lumdlalo uphele ezingutshikilo bhanqa lamhla, okwempumela etsho ukuba iqembu lezivakatshi yilwe linqobe nge-1 kanya njengoba linqobe kumdlalo wakuqala ngama-wickets alichumi. Iqembu leZimbabwe liza kuyadlala kule-Bangladesh ngenyanga kaNhlolanja, lapho lizadlala khona njalo omunye umdlalo wohlobo lwe-test. Kusenjalo iqembu leMathebeleland Tuskers linqobe le-Midwest Rhinos nge-32 runs emdlalweni walo wesithathu kumncintiswano we-Logan Cup ofike emaphethelweni namhla enkundleni yase-Queen's Sports Club. Umdlali weqembu le-Tuskers uChristopher Mpofu utshengise ukuba ulokhu esafanele ukudlala la kuqembu lesizwe elama-Chevrons njengoba ethethe ama-wickets alichumi lanye kulumdlalo. Ukapteni weqembu leMathebeleland Tuskers uJohn Nyumbu uchayele ihlombe uMpofu ngokuphathisa akwenze iqembu leli ukuthi linqobe.
Ngithanda ukubonga uChristopher utshengisele sibili ukuthi hhayi ngumuntu omdala eprovinsini, as a team sidlale kahle sibili and kuyathabisa ukuthi siwini le game yokuqala esiyidlale ngo-2020.
Iqembu leMathebeleland Tuskers belidlalele imidlalo yalo emibili yakuqala esigodlweni iHarare, njalo kwakuqala linqotshwe nge-244 runs ngele Mountaineers, kuthi kwesibili linqotshwe nge-7 wickets ngele Mashonaland Eagles. Ngeviki ezayo ngolwesibili langolwesithathu iqembu leTuskers liza kudibana lele Rangers emidlalweni yohlobo lwale edlalwa iphelwe ngosuku olulodwa. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu lamankazana aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kusasa lizadibana lele Malawi enkundleni eBarber Fields emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba. Lawa maqembu abe ngutshikilo bhanqa 1-1 emdlalweni wehlandla lakuqala oqhutshelwe khona lingaseMalawi kumaviki amabili ayedluleyo. Umncintiswano weFIFA Women's Under-20 uzaqhutshelwa eCosta Rica lasePanama ngenyanga kaNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. ku Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu le Cholo Cho Great Sounds liphethe idlalatela lo elitsha. Leli lidlalate lecholocho Great Sounds lesine njalo lilesihloko esithi isikhalazo sethu. Sibuze umkhuli weqembu uThamsanqa Sibanda ukuthi balamukele njani leli dlalade abalandeli.
Hayi engakutsho inkomo abalandeli balamukele kahle ngeqembu lisakhulayo hayi kutshengisile kwakhombisa ukuthi bayajabula.
Litholakala ngapi idlalate Sibanda?
Abangathanda ukulithenga bengasithinta kule number yasegoli 0840516403. Ngizayiphinda njalo 0840516403.
Abalandeli ungabashiyela waphi amazwi?
Bakithi umusic indlela esondla ngayo abantu bethu, umusic indlela okufanele esondle ngayo abantu bethu. Kodwa kusuka kube nzima ku track 6 laphana sayibeka siliqembu ingoma ekhuluma ngohambo ukuthi uhambo lolunzima siyahlanyela kodwa sivuni lutho kugcina kunika ukukhathala ake besisapote.
Baphuma ke enkundleni abafana becholocho Great Sounds ngale. Bafana becholocho Great Sounds besiqibela uhlelo lwethu ngedlalate labo elitsha behlabela ke kamnandi. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abantu abalikhulu lamachumi amabili sebefakwe kusimo sokuhlolisiswa igciwane le-coronavirus eZimbabwe ngoba beke bethekelela kwele China lapho eliqhamuke khona. kwanele olivalelisa yong ntunga milinko ma.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.